uNoah lozamcolo omkhulu.
Ibhalwe ngu-Edward Hughes, yafundwa nguClementine Moser. Sitholakala kukheli elithi www.bibleforchildren.org.
UNoah wayeyindoda eyayidumisa uNkulunkulu. Wonke umuntu wayezonda njalo engamhloniphi uNkulunkulu. Kwelinye ilanga, uNkulunkulu wakhuluma into emangalisayo. "Ngizabhidliza lo mhlaba olobubi," iNkosi yatshela uNoah. "Imuli yakho kuphela yiyo ezasilisa." UNkulunkulu waxwayisa uNoah ukuba uzamcawula omkhulu uzakuza agcwalise umhlaba. "Yakha umkhumbi wezigodo omkhulu okokuthi imuli yakho lezinyamazana kuyakwana." UNoah walaywa. INkosi yapha uNoah izixwayiso ezeneleyo, uNoah waqala ukusebenza. Abantu bamhleka uNoah ebatshela ukuthi wakhelani umkhumbi. UNoah wala elokhe esakha, elokhe ebatshela abantu ngoNkulunkulu, akula muntu owamlalelayo. UNoah wayelokholo olukhulu. Wakholwa kuNkulunkulu loba izulu lingakazeliwe. Ngesikhatshana umkhumbi wawusewulungele ukuthi ufakwe izinto. Kwangena inyamazana. Kuyo yonke inyamazana ehlambulukileyo, uNkulunkulu wathatha ngasikhombisa ngasikhombisa enduna lesikazi yayo. Inyoni ezinkulu lezincane, inyamazane ezincane lezinde zabuya ukuzongena emkhonjini. Mhlawumbe abantu bamhleka uNoah lapho engenisa inyamazana emkhonjini. Abazange banqabe ukona phambi kweNkosi. Abazange bacele ukungena emkhonjini. Ekucineni zonke inyamazana lenyoni zasezingenile emkhonjini. "Ngena emkhonjini," kwatsho uNkulunkulu kuNoah, "wena lemuli yakho." UNoah, unkosikazi wakhe, amadodana akhe amathathu namakhosikazi abo angena emkhonjini. UNkulunkulu wasevala umnyango womkhumbi. Izulu laselisina, amanzi ozamcola agcwala phezu komhlaba okwamalanga lobusuku obungamatshumi amane. Uzamcolo wagcwala emizini yabantu lasemakhaya. Lapho uzamcolo ephela, intaba lazo zaziphakathi kwamanzi. Yonke into ephilayo yafa. Amanzi athi ekhwela umkhumbi wawundenda ngaphezu kwamanzi. Kungabe kwakumnyama phakathi, kumbe kwakukhutshuza, kumbe kusabisa, kodwa umkhumbi wamvikela uNoah. Emva kwenyanga ezinhlanu zezulu lezamcolo, uNkulunkulu wathumela isavunguzane sokomisa umhlabathi. Kancinyane kancinyane umkhumbi wayehla wahlala phezu kwentaba zase-Ararati. UNoah wasethumela iwabayi lejuba phandle ngefasitela lomkhumbi, kodwa ijuba kalitholanga indawo yokuphumula, ngakho labuyela kuye emkhunjini. Ngemva kweviki elilodwa, uNoah wazama njalo. Ijuba laphenduka lilehlamvu lomhlabathi elisanda kuquntwa emlonyeni wakhe. Ngeviki ezayo uNoah wayesazi ukuthi amanzi asetshile emhlabeni ngoba ijuba kaliphendukanga. UNoah wayelokubonga enhliziyweni yakhe. Wayakha ilathi wadumisa uNkulunkulu, yena owayemkhululile lonkosikazi wakhe labantwana bakhe ukuze bangathathwa ngamanzi kazamcolo. UNkulunkulu wasenika uNoah isithembiso esihle. Kayikuphinda aqalekise umhlaba ngamanzi kazamcolo ukuze amanzi agwebe izono zabantu. INkosi yasinika umkhumbuzi wesithembiso sakhe lesi. Umchilo wamakhosikazi, isitshengiselo sesithembiso sikaNkulunkulu. UNoah lomkakhe labantwabakhe bathola impilo entsha emva kwezulu likazamcolo. Ngesikhatshana izizukulwane zakhe zagcwala umhlaba. Zonke izizwe zomhlaba zavela kuNoah nendlu yakhe. UNoah lozamcolo omkhulu, indaba evela elizwini likaNkulunkulu. IBhayibheli itholakala kuGenesis 6-10. Isango lamazwi akho lunika ukukhanya. Amahubo 119:130.
uNkulunkulu uyakwazi ukuthi senze izinto ezinde, lezi azibiza ngokuthi yizono. Umjeziso wesono yikufa. UNkulunkulu uyasithanda kakhulu, wasithumelela indodana yakhe uJesu ukuze asifele esiphambanweni, efela izono zethu. UJesu wavuka wabuyela ezulwini, ngokunjalo uNkulunkulu wasixolela izono zethu. Nxa ufuna ukuthiya izono zakho, tshono lokhu kuNkulunkulu. Kuwe Nkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi uJesu wangifela, njalo kathesi uyaphila. Ngicela ungene empilweni yami, ungithethelele izono zami ukuze ngibe lempilo enhle. Njalo bese ngizaba lawe kuze kube nini lanini. Nginceda ngikuphilele njengomntana wakho. Amen. Johane 3:16. Funda iBhayibheli njalo ukhulume loNkulunkulu nsuku zonke.